umsakazo omuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe ngeviki edlule umsakazo omuhle besilo nkosazana Samantha Zwanda olilunga lohlelo lweMandela Washington Fellowship kulomnyaka uhlelo lolu luhlelo lukahulumeni welemelika olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabakhokheli abadabuka kule Afrika abangabantu abasakhulayo namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela uhlelo lolu silomnumzana Sabelo Nare ngiyakwamukela kuhlelo bhuti njani
mina ngiyaphila kunjani mnumzana hobe
uphilile mnumzana use-Indiana kwele Melika ungaphansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship singakathinta udaba lokuthi ulubona njani uhlelo lolu bengifisa ukuthi sithinte udaba mayelana lo msebenzi owenzayo awusitshele okuningi
umsebenzi wami ngiwenzayo ne-tax consulting ngingathi ngingcithi indaba zemithelo ngiyancedisa amakhampani amaningi ukuthi babhadale imithelo yabo ngalo sikhangela indlela esingalisebenzisa ukuthi babhadale imali ehlileyo nakuwumthelo njalo kule-college yami engifundisa khona ezemithelo njalo ngiyavala amabhuku
kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuba lilunga lohlelo lolo
ungalubona luluhlelo oluhle kakhulu ngoba ukuthi uphumelele nxa ungumuntu kumele uhlangane nabantu abacabanga ngendlela ehlulekileyo kweyakho njalo abakwi-environment ye-challenge yakho
asithinteni udaba mayelana ngalokho esingathi usuhlangene lapho ukwele Melika okungathuthukisa indlela ophathayo umsebenzi wakho kukhona ongathi usuhlangene lakho na
kuningi kakhulu kuningi kakhulu ngakhangela lapha indaba esengifundile kakhulu lapha kule Melika abantu balapha bayabambisana ungakhangela ekhaya sibhaluthi nehari so kwenza ukuthi imisebenzi eminingi ingapheli ngendaba yokuthi abantu ababambi isikhathi as part of our program siyavakatshela amanye amakhampani alapha eMelika asephumelele endaweni ezehlukeneyo sekuyikhampani okuthiwa yi-Better World Books ethengisa amabhuku especially la esingathi nga-i-second hand ngibona ngani imodeli le ingasebenza kakhulu e-Afrika
waze wangikhumbusa i-interview yami lo Samantha bengihleka ngimchasisela ngathi udaba lo e-African Time alusebenzi lapha kwele Melika
alright
ngiyakuzwa mnumzana asiqhubekele phambili asithinteni udaba mayelana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika awusitshele umbono wakho mnumzana
usitshele sibili ngendlela abantu abaphila ngayo ngapha ukudla kwakhona ngisazama nje ukuthi ngizama ukuthi ukudla ukudla kwakhona okuyidlazele ngiyake ngakwazi ukuthi kuyini ngendlela abaphila ngayo kuthiyene njalo ungakhangela lapha eMelika nxa ukhuluma ama-American kabhotabhot kuthi ayitshayi khona nihlasi ibili katshone ebhotabhot ezinye indlela uhlathi ukuthi veleni ufunayo so uyabona ukuthi ngabantu abangabhodiyo bahle bakhulume nje into abafuna ukukhuluma ngayo so uyabona ukuthi kuyazithiyene ngendlela thina esi-approacha khona ama-issues so ungakhangela futhi lapha eMelika abantu they are private yabona they don't interfere in other people's business and they don't usually ask ama-special questions so futhi ngale e-Africa umuntu ungambuza wonke umbuzo ongafuna ukumbuza
sesifikile emaphethelweni ohlelo Sabelo bengicela ukuthi ugqibe uhlelo unikeza amazwi akho kule mule yeZimbabwe
ngathi kumule yeZimbabwe sloth yedios ngiyazi ukuthi ilizwe lethu alimanga ngendlela esifuna ngayo thina amaZimbabwe but into ekumele sibe yazi ukuthi akuza omunye umuntu ongabuya esithintela izinto yithi thina amaZimbabwe esimele sizitshile so into eqakathileyo ukuthi kasibambaneni lokho kwezepolitics sikuthiyeceleni siyakhe ilizwe lethu
hayi sikuthukile mnumzana Sabelo Nare siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo
sibongile
isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxelani ngikhona kutwitter njalo ku-instagram @bigmike3 iyona izaleni yami lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo the connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM kwanelo kwalamhla olevalelisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe umsakazo omuhle Zimbabwe omuhle bye.